Lusuku oluqakatheke kakhulu okumele ukuthi alobana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani abhekane lesomiso esikhulu kangakanani ikakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa ukuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa iEl Nino kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwa iguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba lesomiso lesesila.
Ukuganyulwa kwezihlahla kuxhumana ngaphi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sishiye sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona yi-evaporation i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka. Izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo, kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa yi-condensation, abe seguquka ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line. So sina singagamula izihlahla siziqede siyabe sesiphungule isource eyamanzi azaba semkhathini aguqa aphinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoku ngokhonoku ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo, singenza njani ukuthi senqabele. Kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investenini sifake nini amasolar system lamabiogas. Amabiogas yilokho okuzi imbenge lezi ezakhiwayo zikhuwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.